Hayi, abantu bayitshengisile inkokheli inhlonipho, abantu baphakame ngobuningi kakhulu. Kodwa ukuphakama kwabantu kuyakutshengisa ukuthi kukhona okungabaphathi kahle emoyeni wabo, njalo emoyeni yabantu bakukholela ukuthi ukuhamba kwenkokheli kutho ukuthi sebeswele besegcekeni. Njalo yinkokheli kodwa bethemba ukuthi izifiso zabo zifuqa ngaphansi kwayo.
Yes, siyabona ukubana umongameli Emmerson Mnangagwa ubengekho embuthanweni lo. Kungakusitshoni lokho?
Kuyakutshengisa ukuthi hayi inkokheli zakithi ikakhulu ezivela ebandleni elibusayo azixoli. Ziyakukholelwa ukuthi zona uma zihamba emfeni azihambe esililweni bese ziyabe zisiyapolitika. Lapho ezingazake zanikwa khona ithuba lokuthi zipolitike kazisoze zibe khona. Yikho mina engathi ngikubonile khonaphaa. Ngoba okunye engikunanzeleleyo yiyo wani kuthiwa yi-state function but uyakhangela i-obituary yangikhona kayibhali, ibhala ukuthi ube ngumuntu obekuhulumende enguminista yi-former politburo member kukurecognize ukuthi ube ngu-president wezapho nkuyana nje kuyako kutshengisa ukuthi ngabantu abale-one party mentality emakhanda abo.
Ye, manje ungathini wena ngosekelo olukhulu olukhanya luphiwe uMuyi uDabengwa olukhanya esaphila wayengalutholi?
Usekelo ngibona ngazathi kuyabonisa ukuthi abantu bakithi babuDabengwa babemhlonipha, babemthanda, but okwenzakalayo ukuthi ibandla abakulo eliyizano abantu bakulo mkhono welizwe babengalithandi. Unfortunately lanxa sebevuselela izafo kube loluhlupho ukuthi abantu amehlo abo wonke abengasekho kweyinto abasesekufuneni ukukhipha izano. So because kwasokubonakala ngani into engaba yinqola elula yokushitha izani i-MDC. So abantu bakithi bakuke banjani banamathela ku-MDC nothi ngoba kabathandi ubabuDabengwa nothi ngoba kabathandi zafo kodwa ngenxa yokuthi babezitshela ukuthini yindlela yokuthi kathesi ngabamba njalo umvuli.